inhlupho eziningi esilazo njengamaZimbabwe zisukela ku-corruption esigcile kakhulu ku-government yaze yachithekela kumakampani azimeleyo yacina isichithekela lasezimulini. So ngaleso sizathu nxa azange siqade ukuthwala lokhu sethi-corruption kutho ukuthi ilizwe kali ngeke lalunga ngokuqala lokhu. Okwesibili, ukuxhwala lokhu okusetshenziswa nguhulumende kusukela kanye e-reserve bank. E-reserve bank uzathutha ukuthi ukuxhwala kwangikhona kuyikuthi izimali eziphuma e-reserve bank zingena e-reserve bank kazibekwa kazikhulunywa ngendlela ukuthi babekwazi abantu ukuthi kwenzakalani. Kulezi mali ezivela ngaphandle kwamazwe zifikele e-reserve bank azikhulunywa azibekwa ngendlela ukuthi zaziwe ngabantu ukuthi zihamba njani. Kulezi mali-ke ezenziwa ngaphansi komhlabathi lazo kazikhulunywa kuhle. Kutho ukuthi kulokuxhwala okukhulu kakhulu okusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende e-RBC. So kuqakathekile ukuthi-ke kulungisiswe khonoko nxa sesilo mbuso omutsha. Bese ngibuya-ke ku-full dollarization. Kuqakathekile ukuthi si-stabilize i-economy, kufanele ukuthi siqale si-dollarize. Size sithi nxa i-economy si-stabilized, i-production yethu isikhona, ama-factory sevuliwe, imisebenzi isikhona, sesingakhangela-ke ukuthi okungakho okungayenza ukuthi i-dollar lethu esizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi lingasebenza liqhathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini, sesikufaka in place, then uhulumende sesebenza ngendlela.
Likhuluma nge-full dollarization yomnotho baba Bhebhe, ukusetshenziswa kwe-dollar leMelika njengemali yeZimbabwe eyinsika. Kodwa siyabona ukuthi umphathintambo wezimali ubaba uMthuli Ncube uthi kungenziwa lokho kuzawubulala umnotho weZimbabwe uhle uguqe ngamadolo ngisho lamabhanga avalwe.
Uyakwazi Ntungamili, nxa ungakhumbula kuhle kuhle ngobaba ukuthiwa nguMthuli Ncube, uvele yena mbone ngani kule mbuzo emningi ngaye engaphendulekanga. Okwakuqala wasuka lapha ebaleka eZimbabwe evalelwa ibhenki engumuntu obalekela iZanu PF ukuthi yamhlukuluza. Okwesibili sithe simbona esenxuswa iZanu ukuthi abuye azesebenza kuleli eleZimbabwe onguminista, samuzwa esithi okwakuqala azakwenza ikukhipha i-bond note. Khathesi-ke osokusimangalisa yikuthi usenguye futhi yena lo owabuye sithi ufuna ukukhipha i-bond note, osesithi lona i-bond note yilo eli-right ngoba yilo elizakwenza ukuthi umnotho uthuthuke. Umnotho uthuthuka njani ngemali edivalwa every day? Uzafumana ukuthi abantu laba abanye abathi bangamaprofesa bazakwenza ukuthi abantwabethu bagcine sebesesaba ukufunda babe ngamaprofesa ngoba ezinye izinto abazikhulumayo kazi-make sense ntungame.